Soko izika disendaba ku VOA Ndebele.
Sanga na kwezekuseni mthwakazi ngolwesithathu mhlaka 23 kumbimbitho 2022 igama nguNtungameli Nkumo ezihamba phambili.
Imota story yatshintsha kakhulu, abantu bakhitshwe ezigabeni lapho ababehlala khona, ababeregister khona.
Ibandla le-Citizens Coalition for Change lithi uZulu weZimbabwe kumele ebambane ekhulekele ukuthula namuhla phambilini kokhetho lwangomgqibelo.
Imikhankaso ihambe kahle sibili, abantu bakhankasile. Siyajabula ukubona indaba yevayolensi athi siqalisa ingane ibile layo futhi.
Abezano PF bagqiba umkhankaso okhetho ngomhlangano ozaqhutshelwa eChitungwiza ngumongameli Mnangagwa.
Mbona ngathi kuyasiza ukuthi kwenzakale lokho ngoba nxa kungenzakali iRussia izabona ngathi yiyo eyinduna kuphela.
Umongameli weMelika uMnumzana Joe Biden ulubhekise ezwekazi leEurope ukuyakhulumisana labakhokheli bamazwe akuNATO mayelana ngempi yaseUkraine. Zonke lezi ndaba lezinye ziyalandela. Ibandla le-Citizens Coalition for Change lithi lihlele namuhla ukuba lusuku lokuthandaza lokuzila, njalo linxusa uZulu weZimbabwe jikelele ukuthi ephatheke kulolu hlelo ekhulekele ukuthula phambilini kokhetho lwama-by-elections ngomgqibelo. Leli bandla lithi abakhokheli bamasonto lamakholwa kumele babambe iqhaza bekhulekele umusa kaNkulunkulu lempumelelo yelizwe. Lithi umthandazo lo uzaqhutshelwa enkundleni zokuxhumana kathathu. Umkhuleko wakuqala uzasungulwa ngehola lesithupha ekuseni 6 o'clock, uye phela ngehola lesikhombisa 7 o'clock. Owesibili uzaqala emini enkulu ngo 1 o'clock, uye phela ngehola lesibili ngo 2. Okugcina wona uzaqala ngehola lesihlanu ntambama 5 o'clock, uye phela ngehola lesithupha ngo 6. Kusenjalo abe-CCC bathi bamelele ngabomvu namuhla impendulo evela kuZimbabwe Electoral Commission kulandela umhlangano abawenze leziphathamandla zali komishini izolo bekhonona ngesimo se-voters roll ukubhaliswa kwabantu lenombolo zocingo zalabo abazaqhuba ukhetho ama-polling agents, kanye lokwenqaba ukuthi kusetshenziswe impawu zamabandla ezilemibala yawo emaphepheni wokuvotela ama-ballot papers. Usthandekile Mhlanga weStudio 7 uxoxe lobona ngenhlelo zokhetho ku-CCC unkosikazi Ellen Shirie Denga obekuqula laleli bandla elihlangane leziphathamandla ze-ZEC izolo.
Sifike sabona u-acting chief elections officer lo-director for legal affairs wangikhona ngale. Okokuqala besikhuluma ngendaba ye-voters rolls, sihambe sabuza i-ZEC ukuthi izeki i-voters roll elizayisebenzisa mhlaka 26 yiphi. Sifuna ukuba kwazi ukuze lathi abantu bethu ama-candidates ethu ebekwazi ukuthi into abayikhangeleyo kuyini. Sike sakhangela i-voters roll eyaphiwa ama-candidates ethu, sabona ukuthi kulezinto ezithize ezingahambanga kuhle. I-voters roll yatshintsha kakhulu, abantu bakhitshwe ezigabeni lapho ababehlala khona, ababeregister khona, kuze kuthiwa umuntu odesa kala njenguti uatihlala eluveve kuadres yonale ya tikona usechinchiwe uahambisa kupolling station yinye kota wenye constituency kota lapha tehlala kona kungachinchanga sabona ukuthi kanenga abantu tebe susa indawena tebe hlala kona bechinchwa chinchwa kubehanjiswa kwamanye amahots kwamanye constituencies abantu bangkhona bengacelanga ukutransfer labanye nje abantu abekuvoters roll ongamelanga babe khona ngoba njengeHarare East besibona ukuthi labantu abe registered kodwa bengafakanga iaddress ukuthi bahlala ngapi kuaddress bekuphonga kubhala ukuthi unknown ngelunye udaba esiqale ngalo kwazi kwabala lo daba njalo lokuthi ama agents ethu bathe beseya trainer yizeki wathi kumele bebhala amabizo abo ukuthi bebazakala ukuthi ngabobani njalo lama phone numbers abo yebo siyakubona ukuthi indaba yokwenqabela ukuthi COVID imumatheke kodwa bese sifona ukuthi into le isisetshenziswa ngamanye amabandla ukwethusela abantu bethu sikhuluma ngoba emarondela kule ndaba enjalo ukuthi abantu ade sebesethusela sebetshela ukuthi siyakwazi ukuthi lizaba ngama agents ngobani ilist silayo sizokwazi abale ndaba futhi yenzakale khwekhwe lapho umtade trainer umuntu ezeka de trainer ama agents ethu ubatshela ama agents ukuthi kuthiwa kumele ngabe benama cellphone lama paper okubhalela phakathi kwe polling station okokugcina indaba ye ballot paper sibona ukuthi ballot paper yebo iprintwe nge black and white but thina njengebandla silandele umthetho oku electoral act section 45 utsho ukuthi nxa umuntu efuna ukuba yicandidate kumele ahambise uphawu lwepharty yakhe njalo besikhangile sibona kwezinye indawo ukuthi amampikitsha amakhandidates ethu akakhanyi
inhlanganiso yeZEC yona iphendule yathini
iZEC isithembisile ukuthi izakhangela izikhalazo zethu izasiphendula igqwetha isizalandela ukuthi impumela yakhona ukuthi nxa bengaphendulanga ukuthi kuyabe kuhamba njani njalo iZEC ibona abeZEC bathe akukhathesi kumithingo nale abangeke baphendula lutho ngoba bamele bekhulume labanye ama-departments beke bethole i-advice ukuthi bengaphendula kuthiwa bephendule njani ngoba ama-departments angikhona yiwo alungisisa izinto zona lezi.
Unkosikazi Ellen Shirie Denga ubona ngenhlelo zokhetho kubandla le-Citizens Coalition for Change. Ibandla lezanu PF lona likhangelelwe ukwenza umhlangano walo ukukhankasela ukhetho ukugcina eChitungwiza namuhla. Sixoxe lelunga laleli bandla umnumzana Joseph Chuma othi bakhangelele ukunqoba ngomgqibelo.
Imikhankaso ihambe kahle sibili abantu bakhankasile siyajabulubana indaba yevayolensi athi siqalisa ingane imile layo futhi ngoba akuze kwaba kuhle ukubana silahlekele imphefumulo kuchitheka igazi ngenxa yokhetho nje kuphela. Kumele abantu sifunde ukubana ukhetho nje yikuthi kona sikhethe ukubana sifuna ubana ayosimela endaweni ethize hatshi ukubana sekumele sibe ngabantu asebesenza udlwakudlwa okugcina kudala ukulahlekelwa kwempilo nokuchitheka kwegazi. So hayi sesikusebenzile sesikufuqile sesikuthiyela-ke ezandeni zikamlimu ukubana kamsela day sikhangelele lathi ukubana sizanqoba sibili amasithi athize sizawathatha.
ABCCC bathi nxa lingaqilibezelanga kalisoze litophe lutho lapha.
Okukhona ukuthi vele afika nje sicibilezele. Sihlala nje sisenze izinto ngendlela esegcikeni noma nje bona beshuka bebe ngabantu abangafuni ukuvuma ukwehlulwa. Xa behlulwe sebona bekuqibilezele. Ngihlala ngibuza mina sithi kona nxa ukuthi ona siyakwazi ukuqibilezele. Yindaba singakaze sikwenze ekhethweni olwenzakala emadolobheni ethu lapha. Siyakwazi ukubana yinto esemgcikeni ukubana thina emadolobheni lapha nxa ukhangele kobulawayo ukhangele eHarare ukhangele nje amadolobho wonke eMasvingo eMutare eGweru sihlala sidziwa kulawa madolobho nxa besisenza khonoko kucikezela yindaba singakwenzi khonapho emathawuni ngoba futhi ungakhangela yikho lapho olabantu khona abamele ukuthi ngabe utabona bayenza lokwana utabona yiwuvusa kakhulu omele ngabe yiwo abenza ubuqili obuphezulu kodwa siyadliwa endaweni zona lezo okutshengisela ukhetho lolu luyabe lunjani luyabe lukhululekile lu-free and share asilabalandeli abaningi emadolobheni kodwa silaba abalandeli abaningi emaphandleni yikho okwenzakalayo so akula kuqibe ukubekezela okukhona okwenzakalayo into nje ukuthi na omunye umuntu kafuni yena unqotshwa
kuyiwa kukhetho luka 2023 lizahle liqhubeke ngamalungiselelo kumbe khona lisazohlaba ikhefu kancane bese liqhubeka
akumiwa kwezombangazwe akumiwa kumele kuhlale abantu beku ground abantu besebenza abantu besenza izinto ezenzwa lona zikhwabithwe ngabantu ukuthi babavotele so asimi sihlala sihamba sibona ukuthi siyenza izinto eziqhubayo ezizaba lempumela esiyikhangeleyo anti yabona kunje so umongameli wethu ubaba umnangaka ubhizi uyabhoda kanti esemathi north lapho esibona khona gijima kubodeka dam ngale ekhangela ipipeline ezahambisa amanzi ku-extension e-power station etewaki ngale u-7 lo-8 okuzakuthi nxa kuphela kusebenza kuhle sizaba lo getsi omningi ozagcina senzeka ukuthi kubana lapha ezimbabwe sikwanise ubana lo getsi owanelisayo njalo sibe lomunye oku-exporta konke lokhwana ngama-fundamentals okulungisa umkhonomo ngoba umkhonomo awuke walunga kungenama awulungi njalo ngelamanzi yikubona futhi ufike egwayisha ngani dam laphana ukwenza ukuthi amanzi abuye kobulawayo ngoba akula industry ongakhuma ngayo ukuthi ingavulwa kobulawayo nxa kungelamanzi kungelagetsi njalo imigwaqo ingahambeki
umnumzana Joseph Chuma lilunga lezanu PF Kulo isifazana wecholocho owaqunywa ingalo lonyawo ngesikhathi segukurawundi odinga uncedo lokuthi abazelwe izitho lezi ngoba ephila nzima. Unkosikazi Joyce Ngwenya walinyazwa ngamabutho e-5th Brigade ngomnyaka ka-1983 eleminyaka yokuzalwa elitshumi lasishiyangalombili 18. Ngokuncediswa inhlanganiso yeibhetshu likaZulu lomphakathi uMangwenya ubonane labodokotela abazabaza ingalo yakhe lonyawo kobulawayo izolo kodwa imali kayeneli ngokunjalo sokusungulwe ikhasi leGoFundMe lapho abalesifiso abangaphosela khona imali ukuze asizakale Leli kasi litholakala khona enkundleni yeGoFundMe phansi kwesihloko esithi Gukurawundi Survivor Support Fund. Sixoxele siphathamandla seibhetshu likaZulu umnumzana Mbuso Fuzwayo.
Mhla ka 20 January sibe lesikhumbuzo eCholocho sithe senze leso sikhumbuzo. Ngemva kwesikhumbuzo salandeliselwa yisicelo ebazalini ukuthi kulomama owalinyazwayo ngesikhathi segukurawundi waqhumeka unyawo olesandleni sokudla wazoqhumeka isandla senxele. Ende eqhumekele leso sandla kwakudingakala ukuthi kutshintshwe kube ngani kuthiwa wanyathelwa isitimela. So sahamba sisiya khonale okokuqala sangambona okwesibili saze simthola sathi sesimtholile sazwisisa ukuthi ukhanya ufisa ukuthi ngabe uthola unyawo olutsha. Okuyikho okubangele ukuthi izolo njalo necrash lathi selimlimaza so saxoxisana lezakhamizi kobulawayo sathola usekelo olunye siluphiwe ngomele iBulawayo Central ePhalamende uHonorable Nicola Watson sihambile izolo sayenza idonation yangkhona sabuya laye umama uMangwenya owalimalayo namhlanje ohambile ibayammeasure kuqalile iprocess yokuthi bemlongisele unyawo so ngezinye zezinto esizenzayo kuvike phelile kodwa siye sikhumbuzweni sabomama njengoba siyakwazi ukuthi uMarch i-Women's Month so u-16 March eCholocho omama bachiswa bachisele endlini so kodwa sile sikhumbuzo khonale eCholocho miningi imisebenzi yalokho esisayenza
Abalimala ngesikhathi segukurawundi abafana loMangwenya bathini ngemizamo kahulumende yokulungisisa lolu daba?
Abalimalayo laba bazwa ubuhlungu ukuthi kuthiwa into leyi iyalungiswa isile minyaka emibili umongameli lo ngumongameli ebuya ekhulume labantu abahlukeneyo izinduna icollective labezinkonzo kodwa kakayenza umzamo ukuthi ekhuluma lama-victims and sokuthetha isikhathi eside akukho osokwenzakele osokwenziwe nge-victim ukuthi namhlanje ulabantu abaningi abafileyo kumnyaka ophelileyo uhlelo lololu ngabe lwaqala ngabe bakubadlule emhlabeni sebechilo babufakazi lalokho abakubonani batho lokuthi bafunayo.
Amatshe esikhumbuzo seGugurawundi elawafaka endaweni ezitshiyeneyo antshontshwa njalo amanye abhonjwa seliwabiselile yini?
Okwamatshe abhonjwayo yebo abhonjwa, kodwa akutsho ukuthi njengoba babhomba kwamisa yonke into, ngoba silehlelo oluthi healing through remembrance. So uhlelo lolo sizama ukuthoba abantu ngezikhumbuzo. So ubulala amatshe atshontshayo akahlukumezi ibhetshu likaZulu, uhlukumeza ama-victims, ngoba ama-victims yiwo athothwa ngamatshe wona lawo. So sizawafaka eMatinoth, sizawafaka eBhalakwe, sizawafaka eTsholotho, sizawafaka eLupane, sizawafaka eNkayi, sizakuyafaka eSilobela, sizakuyafaka eJombe, sizakuyafaka eLwagwele. Indawo zonke ezahlukunyezwayo sizakuyafaka eBhalakwe, sizakuyafaka eGwanda, sizafaka iindawo eziningi-ningi lapho abantu abafuna khona konke kubobobili bawafuna sizakuyawafaka.
Umnumzana Mbuso Fuzwayo ngowenhlanganiso yeibhetshu likaZulu. Umongameli weMelika umnumzana Joe Biden ulubhekise ezwekazi laseEurope namuhla ukuyaphatheka emhlanganweni wenkokheli zamazwe akumanyano weNATO loweEuropean Union phezu kokuhlaselwa kwele Ukraine ngele Russia. Umhlangano lo uzaqhutshelwa eBrussels kwele Belgium. Esuka eBelgium, uBiden uza kuya kwele Poland ngolwesihlanu ukuyakhulumisana lomongameli walelo lizwe mayelana ngalimpi. Ele Poland lingumngane weMelika obalulekileyo ngoba lile nkamba zamabutho aleli lizwe. Umhlangano lo uza ngesikhathi ukulwisana phakathi kweUkraine leRussia kusiya phambili. Usthandekile Mhlanga weStudio 7 uxoxele ohlaziya ezombusazwe umnumzana Rafael Mthombeni.
Okokuqala mbona ngathi singakhangela khonokho ukuthi uJoe Biden uya khonale eEurope. Kusipha umahluko omkhulu phakathi kwakhe uJoe Biden lo former president lo obekhona uPresident Trump. Lokhu kutshengisa ukuthi iNATO neG7 asengamazwe anga aphilayo abambeneyo ahlangeneyo angamazwe anga organizwa njengalokhu uBiden ekwenza ukuthi njengomkhokheli womhlaba aye khona ngale bayehlangana bakhulumisane babone. Kumbona ngathi kuyasiza ukuthi kwenzakale lokho ngoba nxa kungenzakali iRussia izabona ngathi yiyo eyinduna kuphela, yiyo eyingqwele, yiyo eyenza kungaze kwenzakala lutho. Ngoba ungathi uyakhangela khona khonokhu ukungena kwayo iRussia eUkraine, ivele ilwisana leNATO, iyagolomba ifuna ukuthi ichophe ukwenzela ukuthi bese kungathi kuyavuka umsindo, kungavuka umsindo bese kusiba lempi yona leyo mhlawumbe ngeke iqiniswe impi yama-nuclear le. Kodwa-ke ukuya kwakhe uBiden kwenza ukuthi iRussia ingabi lesi sindo kumbe ibe legunya elikhulu lokuthi iphezulu izibambile yenza umathanda yenza intando yayo. Ingachaya iUkraine nxa ifuna, ingachaya elinye ilizwe nxa ifuna. Kuyayethusa la ukuthi ibone uBiden esuma esiyahlangana lala mazwe.
Siyabona njalo umongameli Biden esithi eleRussia lilakho ukuhlasela inkundla zebulenjini ezeMelika njalo lisebenzise izikhali eziyingozi wele Ukraine. Ubona lokho kusenzakala yini?
Yelayo iRussia yakhona leyo fanele ukuthi ime icabange ukuthi nxa izawuqalisa konoku iqalisa into eyaziyo ukuthi izayimela. Ngoba angithi ungakhumbula kuhle kuhle iRussia a superpower, of course. Kodwa ke ike yaba kuma sanctions, ike yaba ku disintegration yona ngokwayo idabuka naphakathi amazwe ayo ephuma njengakhona lokhu nje okwe-Ukraine ukuthi kudala yayiyingxenye ye-Russia ngoba ayisikho ukuthi i-US layo kayilazo izikhali ila okukhona lapha ukuthi i-America iyabe igwegwa ukuthi ibidula ukwenzela ukuthi ibone ukuthi ho lesi sikhali sitshaye lapha sitshaya kanje lesi sikhali sisuke laphana sisuka phezu kwemota enjani phezu kwefremachina enjani. So ke mina nxa ngimuzwa nje etsho njalo uBiden ngiyamuzwa kodwa ke uyabeloke kolomba ukwenzela ukuthi iRussia engxenye ize ibe enticed ukuthi isebenzise isikhali engamelanga isisebenzise. Then ke angithi khona lapho mbona ngathi sokungaba lokuchitheka kwegazi okukhulu kakhulu. Kodwa ke angiboni ukuthi izakwenza iRussia izamele ukuthi izibambe. Yenze kona lonke yanelisa ukwenza kathesi.
Umnumzana Rafael Mthombeni uhlaziya ezombusaswe. Seli kubonile na okusemaphephandabeni. I-News Day ithi ibandla le-CCC likhala ngokuthi iZimbabwe Electoral Commission itshintshe uphawu lwayo kukhasi lokuvotela i-ballot paper. Inkundla yesayithi ithi ibandla le-CCC selethe se-ZANU-PF umlando wokuthenga amavoti ebhinga. Kodwa abezanu PF baya kulandula lokhu. I-Chronicle ithi inkokheli yosiko isiveze ukukhathazeka okukhulu ngokubulalana mahlayana kwabasakhulayo osokubhahile. Singene kwezivela kwamanye amazwe. I-Voice of America ithi impi eseCabo Delgado kwele Mozambique isibangele ukuthi inkulungwane lenkulungwane zabantu zivalekele imizi yazo. Umsakazo munye uthi njalo uZulu weleSudan wamukele ngenjabulo ukwetheswa izijeziso zenotho kwamapholisa kulelo lizwe iMelika phezu kodaba lokwephulwa kwamalungelo kaZulu. Siziphethe ngodaba lweMelika. Amalunga eSenethi izolo aqhubeke evivinya owesifazana onsundu okhethwe ngumongameli Joe Biden ukuba ngumahluleli wenkantolo yeSupreme Court unkosikazi Ketanji Brown Jackson. Amalunga amabandla omabili abaliswa elamademokrasi lelamarepublicans ebebuzisisa uJackson ngezinqumo aseke wazethula enkantolo ephansi kanye lokuthi alubana ethe wahlangana lodabathize eSupreme Court uzaluphatha njani. Iparlamente ingampasisa uJackson uza kuba ngowesifazana onsundu wakuqala eMelika ukuba ngumahluleli wedale leSupreme Court. UJackson uzavivinywa okokugcina ileli dale namuhla. Sixoxele ohlaziya ezombusazwe umnumzana Khanyisani Silwane Ncube.
Indima ankomo edlalwa ngamajaji iyindima ehlonitshwayo kakhulukazi, iyindima egqamileyo, iyindima elesithunzi, iyindima edinga ukuthi loyo oyidlalayo kube ngumuntu olomqondo ohluzekileyo. Ikakhulukazi kulona leli lizwe esikhuluma sikulo ele-America. Afrika akusilo lizwe nje le judge leli esidinga ukuthi sibe lalo akusilo judge nje kodwa kuli judge eliza kungamela inkantolo enkulu kulazo zonke e United States of America lokho esikubiza ngesilungu ukuthi apex court ngaleso sizathu ke ngicabanga ukuthi ama senators ahlohla ujudge ngemibuzo balezizathu zonke balengcindezi enkulu kakhulu ukuthi baphume lo muntu olungele ukuphatha loyana umsebenzi sike sabona ukukhathazeka malungana lezenkolo yakhe ujudge loyana sike sabona kusuba lokukhathazeka malungana lendlela abhekisisa ngakhona laba abahlukumeza izingane ngokocansi kungathi kuba lokuthandabuza kodwa ngicabanga ukuthi ekugcineni okumqoka kakhulu ukuthi balengcindezi yokuthi bathole umuntu onguye ofanele ukudlala le ndima ngokuqondileyo
Alubana ethe wakhethwa mpela ubona kuthumela mbiko bani lokho ebantwini ikakhulu abamnyama
Ngicabanga ukuthi kuzaletha intshukuntshu kuzaletha ingwabingwabi kuzaletha ithemba ikakhulukazi ebantwini laba esibabiza ngokuthi ngama minorities that is abantu abamnyama labakwezinye izizwe nje ezehlukahlukene kodwa abawela ohlangothini lwaloko kubizwa ngokuthi ngama minorities akuzi ukuletha ithemba kulona leli lizwe lase United States of America kuphela kodwa ngitsho lasemhlabeni wonke jikelele abantu bazaba lethemba babone ukuthi lento isingenzakala lento yinto engaphila ibonakale ukuthi ngempela iyaphila njengalokho idemocracy yase America isibuvezile lobo bufakazi singakhohlwa futhi lamazwi ka Obama ngemva kokuba ekhethelwe ukuthi abe ngupresident onsundu we United States of America ukuthi wathi yena labo abe ngathi bayakuthandabuza laba bengathi balemibuzo ngokuthi idemocracy yeAmerica iyaphila ngempela impendulo yenu nansi kodwa ke ngokufanayo futhi asingakhohlwa ukuthi umama lo akazenzeli yedwa isinqumo khona le Supreme Court kuya ngokuthi bakhona yini abamesekayo ngoba ekugcineni into ebalulekileyo ukuthi imajority ithini kuma judges ayi 9 wonke ase Supreme Court
Ubona esiba khona yini ama Republicans ncube aza vota ebambane lama Democrats bevuma ukuthi uJackson abe ngumahluleli
kunzinyana nkomo ukusho ngesizathu sokuthi into esiyibonayo lapha eAmerica okwamanje ukuthi kulalento abayibiza ngesilungu ukuthi ipolarization edlala indima enkulu ikakhulukazi lapho okuyabe kuvota khona ama politicians into engayitho nje kuphela ukuthi ngicabanga ukuthi ibandla lama Republicans balayo futhi ingcindezi kakhulu ukuthi bengabonakali njengebandla elicwasa noma ngathi ibandla elile ketabetshabi makusiza odabeni oluphathelene labantu laba ababengakhangelelwanga ukuthi babe ngabantu ngezikhathi lezana ezedlulayo siyakhumbula ukufika kwabantu abamnyama labanye abantu ngaphambilini ababengenziwa bantu kona lapha eAmerica ababethathwa njengempahla ngoba babeyizigqili so ngicabanga ukuthi bakhe isithombe sona leso esizanikeza abantu itemba lokuthi ilizwe leli ngempela kulilizwe eliphilileyo lapho kule democracy ephilayo khona ngicabanga ukuthi ingcindezi yokwakha leso sithombe balayo abebandla lama Republicans so ngicabanga ukuthi lakho kuzadlala indima enkulu khona lokho
umnumzana Khanyisani Silwane Ncube ucubungula ezombusaswe Kangele ebezihamba phambili ibandla le Citizens Coalition for Change lithi uZulu weZimbabwe kumele ebambane ekhulekele ukuthula namuhla phambilini kwama by elections ngomgqibelo abezanu PF baqiba umkhankaso okhetho ngomhlangano ozaqhutshelwa eChitungwiza ngumongameli Mnangagwa. Umongameli weMelika umnumzana Joe Biden uza kuya eEurope namuhla elanda umhlangano weNATO ozahlaziya udaba lwempi yaseUkraine. Kwanele likhumbule zikhona ezakusihlwa ngo-7:30. Asibeni sonke kweze kuseni njalo kusasa ngo-6:30. Yimi uNtungamile Nkomo.